Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhlaka 1 Mabasa 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccines abaphambileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khona phana basebenza ebangayi. All those information needs to be there.
Incwadi zezempilakahle zithi lanxa incumeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Imali esihola incane, iphe esiyitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhathi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwe-council e-National Joint Negotiating Council. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose athoba minembili ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubambisane lohlangothi lokuhanjiswa kwezincwadi olwezim post ukusungula uhlelo lokuthengisela uzulu izitampa ezifakwa encwadini ezilemfundiso nge-COVID-19. Esungula lolu hlelo okusemthethweni umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthe uhlelo lolu luzadlala indima eqakathekileyo ukufundisa uzulu ngokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lenhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu e-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Phunye utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana lanxa eyincoma imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Thina oqakathekileyo ngihlala kahle yabantu ukuthi i-health yabantu ibe prioritized in the nation. So now in this crisis that we face, I think it's very important ukuthi abantu nabo bekhuthazwe ukuthi bethathe i-vaccine. La uyakwazi esintwini bathi yeke uthathe i-joint lihambise emfuleni ukuthi kuyenathe amanzi. Liyafika linganathi, kuncane lingafuni. So it's a matter of information ifike ebantwini. It's a matter of confidence.
Njengoba uthi kumele kube lokuthembakala phakathi kukahulumende kanye lezana leseZimbabwe ukuze uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokuvikela iCOVID-19 luphumelele, bengicela ukuthi uchazisele abalaleli ukuthi yena uhulumende ngokwakhe kumele ayenzeni ukuze abantu baqale ukuthemba ukuthi uhlelo lolu luhle njalo lujonge ukuthuthukisa impilo zabo.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccines abaphambileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi ukuthi abantu abasebenza khona phana basebenza ebangayi. All those information needs to be there. People can trace through and see ukuthi kuyangathi. And even making it easy and simple in learning language. Mele kutranslate into Ndebele, into Shona, and into various languages, including sign language.
Funye, zikhona inhlelo ezenziwa lugatsha olubona ngezempilakahle, i-Ministry of Health, besebenzisa iTwitter page yabo kanye kumaphepha ndaba kaHulumende besebenzisa njalo imisakazo echeneyo kaHulumende nsuku zonke bekhipha imibiko echeneyo besebenzisa indima echeneyo bechasisela uZulu okwenzakalayo elizweni okumayelana ngeCOVID-19 kuyini okunye okumele kwenziwe nguHulumende ukuze abantu bathole ulwazi oluthile ngokumemetheka kwaleli gcikwane kanye ngama-Jackson akhona elizweni avikela ukumemetheka kwaleli gcikwane.
I-government kumele investe ukuthi information iyefika ebantwini. Information awumelanga kuphela ku-social media, awumelanga kuphela ku-Twitter ngoba balutshwana abantu abakwazi uku-afforda i-data lokuthenga elokuthi benzele ku-Twitter lakubo-Facebook. Lutshwana abantu abakwazi ukuthenga i-data na. So ngithi mina i-government laba ama-authority kumele bethathe that initiative because this thing is very important. It is affecting lives. Abantu bayafa yini, abantu bayagula. So kumele ukuthi i-government behambe njengalapha nxa be-campaigner, they must take this as serious as their campaign. So that everyone gets to know, everyone gets to understand ukuthi siyangathi, kuyangathi. Njalo kumele bepublishe i-plan, a clear plan yokuthi bazadistributha njani. I-plan elesikhathi, i-plan ama-budget akhona ukuze ebe transparent. Ngoba siyakwazi ukuthi kunendaba ezibeke around corruption and you know ama-funds elahleka, all those things clear so that everyone can follow abantu benayidile, abantu bekwanise ukuthi nabo bethathe i-vaccine yabo bekuthaba ngoba bekwazi ukuthi information banayo and bele confidence to the entire process.
Mnumzana Ashley Phunye lilonga lenhlanganiso ye Citizens Manifesto. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo Michael Obe we Studio 7 eseHarare. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose afika athoba minwe mbili 76,995 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,882 asebefunyanwe bele COVID-19 lokhe leli gciwane liqhamuke eZimbabwe nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,686 babo bengabagule basila kulomkhuhlane osukulele abedlula inkulungwane lengxenye 1523.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomchaji namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwekhansili ye-National Joint Negotiating Council. Izisebenzi zithi kazivumelani leholo elifuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo lezi beziphathelane lokukhuphula kweholo ukuze lihambelane lendleko zezisebenzi. Uhulumende uthi uyajabula ngendlela izisebenzi zakhe ezisebenza ngayo, ikakhulu ababalisi, ngesikhathi izikolo zivulwa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, eyayisaziwa ngokuthi Apex Council, umnumzana Kipson Mushangu uthi kabavumelananga lohulumende.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehulumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yeu.
Asizange sizwanane lohulumende, sizazonana nxa sebeguqule abakufake kutafula yokuxoxisana. Okwakhulunywa ngumnumzana Mthuli ukuthi uhulumende uzakhweza imali yikho esikutholileyo.
Gurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iyo hurumende yazazenge ichitipa zvikamu zvinoita izvo 25 kubva muzana.
Ukubeke sithi bona vafuna ukuhuliswa ngedwa lemelika okuyinto eyaliwa nguhulumende.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhu.
Okwenze ukuba sale ukuvumelana ukuthi thina njengesebenzi savapha iphepha lokuba imali yethu iwa amandla esasilawo. Sibona ukuba uhulumende wala efuna ukusiholisa amadola akuleli.
Ana emadola ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemuno.
Omene nhlanganiso yevavalisi. A Progressive Teachers Union, umnumzana Takavafira Joe uti bona njengababalisi bebengamelwanga kulomhlangano.
I think there are several issues that we want to highlight, but I'm coming from the United Front of Teachers.
Kule ndaba eziningi esifuna ukuzitsho, esifuna ukukutsho ukuthi yonke into esizayikhuluma lohulumende kumele ibe labantu esibathumileyo. Abantu abathi sibathumile sebeswele imvumo yethu.
It must comprise of people with a mandate.
Umnye umbalisi unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi bafuna iholo labo lengezwe.
Imali esihola incane iphe esitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala, zonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela, ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo. Ukuze sibuyele emsebenzini lathi kumele sibuyele sigqoke izigqoko ezikhanyayo, singahamba nje kathesi sebe simadabudaba silazicathula silaziqhuku.
Uhulumende ukuthi izisebenzi zakhe zikhangelwe ukuba zibe semsebenzini ngezikhathi zonke kungela le nhlupho ababhekane lazo ezigoqela iziholo elincane ezikhala ngalo. Uthi njalo akasoze abhadale abantu abangakayi emsebenzini ngenxa yeholo, esithi phakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lolu yikho kuqhushwa lezi nkulumo. Ngakho-ke izisebenzi kazibekezele njalo zivume ukukhulumisana, kudingwa isombululo kunhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhlanje isungule uhlelo lokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota elizweni. Likhomishini ike yamisa lolu hlelo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo labavoti e-Election Resource Center ERC bathi bayalemukela ngenjabulo leli nyathelo, njalo kulobufakazi bokuthi amahhofisi awezeki emadolobheni abalisa iHarare, Bulawayo, Gweruma, Shingo, Pindura, Lemtare asevuliwe. Kodwa umgcini sihlalo we-ERC Mnumzana Trust Manda uthi bona njengenhlanganiso abathatshiswa linyathelo likahulumende lokungaqhubi ukhetho ezihlalweni zedale lephalamende ezingelabameli kungenxa yokuxotshiswa kulelo dale lakumakhansili ngokuxabana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umanda utshele iStudio 7 ukubana ukungaqhutshwa kukhetho noma by-elections okwenziwa nguhulumende yikwephula ilungelo loluntu. Izigaba eziningi zelizwe zisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili kungenxa yokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ephalamende ngabe-MDCT labe-PDP ngemva kwengxabano yenkokheli yamabandla lawa. Abezek babike nyakenye ukubana basake bame ukuqhuba lolu khetho lwama-by-elections ngoba kungafaka uZulu engozini yokuthelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhanyela ukwenziwa ngabesifazane ekumelane nilobhubhane lwe-COVID-19. Sikhanyele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Na Courtney Ross intombi kamuyi uGeorge Floyd wafela ezandleni zamapolisa nyakenye eMinneapolis. Namhla utshele umthethondaba ngokuhlangana lejaha lakhe njalo lokuphila kwabo. Unkosazana Ross uthi bake baphila ngokunatha amaphilisi abizwa kwelemelika ngokuthi ngama-opioids. Uthi bagcina bewanatha okungelankawulo okwaphosa kwabaphazamisa. Kuzaqhubekela phambili ukutoniswa kwecala elethiswa ipolisa uDerek Chauvin okuthiwa wabulala uFloyd. Umthethondaba we-International Criminal Court uthi kulungile ukwesulwa kwamacala ethiswa owayengumongameli wawele Ivory Coast uMnumzana Laurent Gbagbo owabaleka kulelo lizwe ukuze kuqhamuke udlakela kusukela umnyaka ka-2010 kusiyafika umnyaka ka-2011. Inhlanganiso ebona ngokulisana le-Islamic State e-Global Coalition to Defeat ISIS ithi kukhanya engani amalecatsha la asezama ukuzivuselela kwele Iraq lele Syria lapho ayesegxile khona impande angakehlulwa ngamabutho avela emazweni athiyeneyo.
Ngesikhathi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiqalisile uhlelo lwayo lokuthi abantu babhalisele ukuvota, amabandla aphikisayo athi abhekane le ngxaki ngoba amalunga awo ebotshwa mahlayana engazama ukuqoqa umbuthano yokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa. Kodwa ilunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi labo babhekane le ngxaki efanayo, amapholisa awakhethi abantu ngokuthi bakuliphi ibandla lezombusazwe. Amapholisa athi kufanele wonke umuntu alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uhlaziya lolu daba uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Swithan Chirodza, isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo, endawonye loMnumzana Chuma, ilunga lezanu PF, onguye osungula lingxoxo.
Le white voter education abantu bakithi bafundiswe isidingo sokubana baregister, ngoba sikhathi esisikhuluma kunje sengozini yokubana ama-constituencies ethu nalawa avele emalutshwane lapha kobulawayo ezitholovu angagcina ehlile inombolo yangibona isukile ku-12 isiya phansi mhlawumbe ugcine ku-10 kube-9 ama-constituencies okuyinto esikhazayo. Nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edale lephalamende, so kuqakathekile ukubana despite ukubana isivanbes kumbe i-MDC kumbe i-MRP kumbe yiphi nje iparty zapla iqoqelekwafana, sonke siphume phandle siyonangabantu ubana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota, kwenzela ukubana kose kulokuthi siqinele ama-constituency kodwa ecine esengezwa ngenxa yokubana ke msukukhandile ukubana ama-voters maningi. Kuyafana lezindaba indaba yasekhawunti bangali, mina mangikhangele iyodwa isikhwalisi ubana indimele iyi-constituency iyodwa ikhishwe ukulungele igcwala le-constituency, ikhawunti bangali izimele yodwa, isizovela izimele yodwa. So singenza njalo sabe sesigene one more constituency sesine-13 from 12, kodwa lokhu kuzenzakala bengaphuma beyovota nxabe ngasukubangaba bayovota
sukuthole kwelokho. Sesibuya kuwe Mnumzana Chirowotsa, alila ngxaki yini? Sike sakhuluma lo Mnumzana Mafesithi mamalunga MDC yabotsha nxa izama ukuqoqa umhlangano kuthiwe bephula ama-COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Sicabisile udaba lolu ngokuthi ithi kube singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyo register nala ambalo kesabalo kwethuselwa amapholisa indaba zokuzeziphola bakanakelalo nangekuthi mhlane yethu yonke emalungini besibona abantu bevakela amapholisa bonakala abethise ibatshele ukuthi hhayi alimelangi njani. So into engiyibonayo ukuthi khonoko ukukhankasa kuza phanjanisa vele amapholisa ngoba amapholisa
Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu bathese ababhekana lazo?
Angeke ngabakhulumela kodwa ngiyakwazi kulesikhathi lapha ukuvunyelwa ukwenza imihlangano ukuvela lathi sizosinde bekungela mihlangano esiyenzayo esingakutshanisa abantu ngenxa ebhubhane lolu ole-COVID ni sabana na maofisi. So, jesani sikani ya wana wangu mtu vele ebe njene liswana approve. Kota nyemba wangure lanswa uwe lockdown ya chesi. So, ufunyela ama kadari ngasi ya 50 abantu. Mbona handa so nga hambela. Musebenze kwenye njene efani leo. Akuketizu wana umaini padi la hati sinje izanpeo.
Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolichasa, liyakubona yini la khona ngapho kobulawayo?
Abantu abaningi balokubebuya bedinga ukubana bajoyine bebe ngamadlula ezanu nakhona ngapho kobulawayo kuyatholakala kwenzakala siblish. Kunabantu belade behamba bona besebenzisa iziphathi bezenza ukuganga besaza ngephathi kodwa iphathi na ingamelanga khonoko. So sesikhathi ukubana sibe siba winner of kungathiba one by one abanjalo siba expose because ukuthi bakhambile bathi hawu noxa unti bona into le yisida kanti hayi asosida ngabanje bade beyihlukumeza bephakathi bese ngayinto ezingafanelanga.
Ingqobe isikuwe mnumzana Chirowodza, uyavumelana lokuthiwa ngumnumzana Chuma?
Hayi, abezanu vele ndabana sila ngabantwana benkosi ngabantwana bakamnumzana Nangagwa lapho kabafuna bengakotshwa kana nje ama-decision abajo abantu abasibona basuke kune-MDC behamba kuzanu ekwedekwe kana nje ukuthi beyamalunga ezanu P_F kodwa baningi kwedlu 200 akula muntu obotshiweyo. Abe-MDC bengahlana noma bengu-5 bakesi kule ndaba le-chief yaba abantu abayi-9 and bese bekhulume ukuthi bayi-9 abantu ababotiwe kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi above 6 abantu nxa baningi kwedlulisi lapha kobulawayo abantu sebedisele kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yasemsakazeni ngoba akusela muntu oseke wabotha kodwa amapholisa azamile ukuthi bamise inhlangano. So engakutsho ukuthi nxa ngikhayisa umsebenzi nalo ukuthi khangasi ukuthi abantu behambe beyerejesti kuvota kuyaba khona futhi ukuthi kungatholakala ukuthi amapholisa ayabeziphambanisa ngoba ekusebenzeni lapha yenza into ezitengisa ukuthi basekele ibandla leza.
Sesikhangela usekelo kubandla lenu-ke, siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla leZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Ina amalunga amatsha siyawathola. Abaqoqa kwezomhlangano barejecta abantu nsuku zonke. Kodwa sonto esingathi thina sesingahambe emaphepheni sekuntatheni indaba ukuthi mina ngathi ukuthi ingakodlulileyo bagcekezile endini yami bona laba abantu abasekeaezanti bayathatha iy'mpahla zami ekule-MDC. Kwakumangalisi nxa suka zomhlangano bezi impahla zinakuyazi ukuthi zele zimpahla ezitebe ngodlami.
Lo ngumnumzana Swithani Chirowodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owezanu-PF belo Standikile Mhlanga we-Studio 7. Kuyaxokozela lokufuthelana kwezombusazwe eZimbabwe okulomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party osephila lenyamazana zasendle ngenxa yokwesabela impilo yakhe kumbe ukuthunjwa ngabanakanelwa ukubana badlelana lohulumende. Baningi abadlela evalweni lanxa bezanu-PF besithi besaba umnyama ongelampisi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni kulandela ukudingwa kwakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyi-leader iku-isolate ikwehlukanisele abantu ungasabi le-contact laba ngoba bayananzela ukuthi i-MRP iyenza ama-indrosi amakhulu abantu bayayihlonipha i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizame ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha ukwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami esengihlala ngiwakhuluma kula malanga yikuthi thina sehlukene lobaba uJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imthwakazi sithi abasiyekele bangasigijimisa emzini wethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla leZANU-PF wayezama ukuhluthuna impahla kamnumzana Brian Davis eplazini eNtabazinduna.
Sikuzwile okukhunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeke esenzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende yeZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare. Ngapha kithi eMathabeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhlaka 10 March wayonalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlala egangeni ngenxa lawo abantu abangilande busuku amasotsha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabaphikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukondeme.
Undibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku yizigebengu.
Nxa uvery innocent kungela ukuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulande ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, abangizigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu, ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho babakithi siyakukhondema regardless ukuthi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana. Lokho siyakukhondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Okwethulwe nguNdibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabeba Foundation owabalika eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi uthethe aku-opposition athi anxa sidinga uhulumende amjustify, athi uhulumende kayisuye ngoba izigani. Ngoba kusasa uNdibale naye uzavuka esegijiswe nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sokutheni. Siza kumakhatshana sithi akutsho ukuthi uyakudeserve uNdibali ngoba kumbe ubulewe izigani. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo ethitwe ngendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho, ngoba indlela yokubothwa kwabantu siyayazi. Yikho ikomenti yami kuthiwa kungenwa endlini kamqondisa umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. UNdibali uzigumente esemgceke ebuza izinto ezigenuine futhi, and lami ngikubuzile khonoko ngathi kahle kanti kati vele wena uyabusilvelani into ezagcina ukwenzela una ukhataniswe ugidiniswe kwenze konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becatshiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
Ujuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bephula umthetho wokubulawayo.
Abalandeli bakabhodi wami umqondisi bahamba phambi kwesentral bathisa amakhaya ngobana bajijela amatshe esenzayo, and then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay, they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Noma kulokuxokozela elizweni, umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulwisana lombuso kamnakagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isibindi. Ngihlala ngisitsho ukuthi umzabalazo wethu uspiritually, impi yethu esiyilwayo asoyezandla, asoyembhobho, asoyezintonga, yimpi yakomoya. Amathunga kithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazakwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Singeke ehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ingcwethi zezempila kahle zithi lanxa incomika imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusese kunengi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah.